So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo kusasa.
Umongameli advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu ezebandla le-TCC imanifesto kubana xa singenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujongeyo ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShurugwe namuhla. UMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo president uyayazi diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezijezo lezi ilizwe selilokudla okunengi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inani labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inani labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inani labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sokusela ngoSeptemba nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF uMnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport nama implementations wonke ayenziwa libandla lisawalalela sawezwa sawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Wobe obekumanyano wePollard othi usesekela ibandla leZANU-PF.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi sivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikupholati imbono kade siyifaka eminye beyithatha ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuningi afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano we-ZANU PF namhlanje ube ungokugcina kungakakhutshwa ukhetho kuviki ezayo lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseshurugwi ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni White City Stadium kusasa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziba okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba Chabalala edale lephalamende uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sesiqalisile ikarali yethu lapho esimusa abantu ke e-White City kusasa mhla ka-20 August. Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebe khona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu zebandla le-CCC festo kubana sasingenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Liyakwazi ukubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC emelwa nguChamisa, so uChamisa uzabe khona kubana ephakule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba Chabalala lapha-ke i-candidate efungugift Ostalos.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula. Umnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo, eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers singathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe njalo abaningi sikhuluma nje ba-accreditor ezindaweni lapho kumele baphiwe khona ama-track okumele bawathwale esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi bese zithanyelwe izilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasiswa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigqishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwesifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Marvin Ngwenya.
Emasimini nxa ulangamaplot owayezidleya ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko esivunweni sakho zabalaso. Umehluko uba khona ukuthi usungavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswanga khona zinkomo lezi. Inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba.
Umnumzana Edmos Sibanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Ziyazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane zesikazi kasi futhi siyathola nxa engazigula zelatshwa zilo doctor ngikhona uthi sangifonela ukuya one time eBhoma ahlefu yezithula zikhona eBhoma zivalele ezalabe masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abazali ababili abalinyazwa ezilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlanganile ngozi kusungendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye linhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January laye okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ukudla.
Udlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa iHeading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawafule
le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxela besifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla lemthwakaze Republic Party iMRP.
Sanibonani, igama nguSponsi Wempala nguWard 17 eMatopo Constituency. Hayi, uhlelo lokukhankasa luyahamba, abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana asilazikotsho amanzi ahlupha. Okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ngukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalaka after Maphisa. Ngikhathe singatshile e-dry paddock u-ward 2 eDembe. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akulama-clinic aseduzane, ama-clinic aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but aphele. Ezibhedlela akulama-medication, akulamanzi, akulakudla, akulalutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje nomnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina usincedisi ngalutho. But at the end of the day, i-council iyabithatha ama umthelo lemthelo yamakhasi, imthelo yamakhanda iyangaphi ngoba siyathela emizi. Ma at the end of the day sihlupheka, izikolo zifile kungela zikotsho, amaklasi engekho enough, ama-teachers ngapha thina singamaNdebele. Umntwana oka ECD mayaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khona lokho? Abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulamakhamera azabe sikhangele ku-ballot box, kulama-serial number azabe tshengisa ukuthi sivotela which party. Abantu bebebona ukuthi ngiyazama ukuphakama, ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi incedisana. So befisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngilithathe ngiluse phezulu sibambiseni. Ncedisa. Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uWard 8 iMpopo Mamzilikazi, ngimele ukuba ngukansila weWard 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asefile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu. Seliwonakele kakhulu alula mgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi, izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asisasebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hhayi, lami ngokuzithemba mbona engani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSthembiso Slanda, ekuwadi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi especially thina emathebhelelendi ngapha akula muntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. So ngizakuthi lami ingene ngikhankasele abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlawumbe singaba ngcono kwezomnotho konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akula manzi akulani. So uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe sikhe emthonjeni akula manzi akulani akulazibhokani imgwaqo ifile. So yikho into eyenza ngijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Nakhenkaya basangafukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngokuphansila. Ile ukuthi umuntu lomuntu emabhotini umuntu yabe seheda abantu benkaya ngithi mina ngicela ndivotele mina uSthembiso Slanda umama umuntu ongumama lesihlelo like ndithi ibandla la i-MRP imthwazi Republic Party ngizabona ukuthi kuzalotshintsho onda wat 15 imali ingayisikopo igramela imbunde iluthi imbongi lonke ngiyacela nje ngilapha nje estudio 7 ngiyacela ukuthi lingikhazi.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngeselitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho umnumzana kucaca phulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini ukwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxa sekunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bethiwa amarayisi bethiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele ungivodlele. That becomes vote buying. So it's context. Let's just find out the social welfare. Ngalelo langa each day uti iqhube iprogram ya yayo. Ayiva ubuza umbuzo lo eParliament Chris. Eh baphendula wathi no but umsebenzi we social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khona kana ku abuzwa lesikhathi sama election. Ama programs asetshenziswa kwezinye indawo ezithize. Ngesikhathi sama election ama program akasevele engenzakali phakathi kwesikhathi. So we abuse of the system in that way. So we usesiyakhangela uyakhangela icontent Chris ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Mhm. Kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lo tjana ngibona ngazami emarallini vele abantu bayasithi lami yinje. Ngingathi ngathola abantu besuka ku-conference yabo be-rally we-YC. I must make sure ukuthi la i-rally liphela. The group somewhere we give them something to eat. Remember, why are they so good in the next place? So as long as the man is rallying there, must support his hand, I don't see any problem. If problem is not going to be able to do it, we can't do it. We can't do it. We can't do it. We can't do it. We can't do it.
Asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye bane sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeki. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuse-rallying ngoba even any other party, even i-opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya e-rallying yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona. Asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyabe singenawo ama-resources akhona. Kodwa ukudla kuyake kuse-rallying ngoba abantu abazi-rallying kusizi-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlala. So I think it's a fine line. If vote buying, ileana ayokuthi ndakhumbula mina wawulala kubuyeka izimoto ebusuku kuma shopping center. Uthola abantu sebebuthele baphana izakhamizi sekuthi abamele sibaphiwe ukudla amarole elayinile. That i-vote buying esesayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi. Nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu behlala behlezi kuma shopping center laphaa kuyesihlaza kuthi abamelele ukuthi uzabuya ukudla. Eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona. That is vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azowuvotela. Yiyo i-vote buying.
Lo-ke bekungumnumzana uCaca Phulu, ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo iqembu lengezi platinum linqobe ele Caps United 1-0 lamuhla, okutsho ukuthi ele Bolso selehlile kancane kungalane emiklomelo emidlalweni yePremier Soccer League lapho ebelikhokhela khona. Njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla, iChicken Inn inqobe iSimba Bora 1-0, okwathi iBulawayo Chiefs leZPC Kariba kwaba 0-0. Kukanti iHerentals inqobe iGreen Fuel 1-0. Kusasa iTriangle iyadibana leManica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo. Uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma, yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu. Linsizwa idabuka inkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Kungxoxo lontungameli inkomo we Studio 7.
emkulweni ngathi mina nginama album amabili ne EP ya EP yami le enengoma ezo-6 ena lezi ngoma ezidlala nje kumanje eshisi ikhotha iEP le iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawa nendaba indondo ye-best maskandi artist ngaphinde ngawina indondo ye-most vote obusukuthi ngibashaye bonke
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ungaya ku YouTube ufike ubhale Nqame Bomvu uthola mina bese uya download ingoma okanye ku Vidnet izotholakala njalo ingoma zami inombolo zami eyitholakala ku WhatsApp kanti mawuthanda uyayifonela 0617 300 525.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga bodade wethu nanonke enimi nami enikwazi ukuthi nivote sizowine indondo. Kanti mase nisubscribile kule kwa-YouTube, nifike nisubscribe, nilike futhi ukuze ama-like akhuphuke. Ngiyabonga kakhulu.
Yeboke lapho besisizwa ke uhlelo abaculi bethu lapho bese lomculi kaMaskandi Onesimo Chuma inozwiza ngokuthi Nqame Bomvu dabuke enkayi phela kodwa ecula ese South Africa olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.